mina ngokubona kwami angiboni ukuthi indaba yokuthi uthathe amaplaza uphinde waqume ebe mancane ikhona lapho okungalethi solution kumbe okungaqeda uhlupho esikhuluma ngayo. Ngoba angikholi ukuthi iningi labantu abalamaplazi abangasebenzisiyo kumbe okuthiwa makhulu, angikholi ukuthi yikuthanda kwabo nje ukuthi bangasebenzisi. Ukuze usebenze kwezolimo kumbe kweze-agriculture, ikakhulu nxa sesikhuluma nge-commercial agriculture, kudinga imali. And siyazi sonke ukuthi indaba zemali kumbe ama-financial institutions asiza abantu abalimayo asasebenzi ngemfanelo. Uma singalungisanga lokho, singawaquma amaplazi ezebe ngama-one hectare, one hectare. Kodwa nxa singalungisanga indaba esingathi i-environment kumbe umumo kwezokulima ezweni, angikholwa ukuthi sizabe siyalungisisa indaba.
Ilizwe lilokhu lisiba lendlala lingenelisi ukuthi libe lesivuno esisuthisa uZulu umnyaka uze uyephela. Singathini nxa sesikhangela khona ukuthi kulabanye abalamaplazi abangasebenzisiyo?
Well, kuliqiniso ukuthi ngesikhathi se-fast track, iqala i-fast track, bekusiba khona iqiniso ukuthi abanye bebesiba bukhali basuke bathathe lokungaphezu kwamandla abo. Mhlawumbe kungaba le ndaba esingayisho ukuthi hayi abanye basuke bathatha amaplaza abamaningi kakhulu kababuyisele amanye. Kodwa ngikholwa ukuthi singaze sifike sithi umuntu ele plaza elilodwa siphinde silithathe silisike lona. Ngakuthiwa phela laba balamaplaza amaningi umuntu eyedwa yibo kufanele babuyisele, kungezwakala ngcono lokho.